Yekunjalo sibili thina njengebandla lemphakazi Republic Party sikubone kufanele ukuthi abantu besadakhi babelwazi udaba lwethu njalo sizikhulumele thina njengebandla udaba lwethu yikho ke sithethelele ithuba ukuthi njengoba isada ifuna ukuzoyenza umhlangano wayo ngo-August lapha eZimbabwe kuqakathekile ukuthi lathi siparticipate njengabanye ama-delegates ngoba siyake sibone ukuthi ama-opposition nama-civic societies besinye isikhathi banikezwa ithuba lokuthi bakhulume kuleyo mhlangano yingakho lathi njengebandla lemthwakazi Republic Party sifuna ukuthi basinikeze lelo thuba sizikhulumele kunjalo sibili u-co-chairperson wemthwakazi Republic Party kunye lo secretary general wethu u-deputy ubaba uXakaxaka bahambile bafike eBotswana emahofisini SADC lapha bafike bachiya khona incwadi beyichiyele i-secretariat khonale izolo mhla ka 24 May sikhangelele ukuthola impendulo between 7 to 14 days ukuthi sazi ukuthi basivumela yini.
Sizwa kuthiwa izolo lithole incwadi emapholiseni elitshela ukubana umhlangano kade lifuna ukuwenza eBinga abasoze balivumele baliphe imvumo amapholisa. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngalo
kunjalo sibili eBinga amapholisa asifonela efonela ubaba uMdenda onguye omunye ucoach yepersonal esitshela ukuthi angeke sisakwazi ukuqhubeka ngerally yethu ebizoba khona namhlanje eBinga sazama ukuthi sibuzisise ukuthi kungani siyaliswa ukuthi siphatheke siqhubeke ngale umhlangano wethu basitshela bona ukuthi kule security threat kodwa leyo security threat ayini asitshela ukuthi imayelana lani kodwa ngokuzwa kwethu abeBinga bebevumile ukuthi umhlangano uqhubekele phambili basebefonelwa ngabeWange abeWange sebefonelwe ngabeHarare yibo ababatshele bathi singavunyelwa ukuqhubeka ngalowo mhlangano isikhathi esiningi sijala ukuthwala nzima uma sifuna ukwenza imihlangano yethu epeaceful njengebandla lemthwakazi Republic Party ikakhulu eMathebeleland North lasema lakobulawa kodwa eMathebeleland South isikhathi eziningi baya basivumele into esimangalisayo ukuthi ibandla lethu selile 10 years likhona alikazi noma ngosuku olulodwa litholakale lilecala lokwenza iviolence lapho esenzela khona umhlangano asikazi senze iviolence njalo akukazi kube lento ehambelana lodlame lapho kuyabe kule mhlangano yethu yemthakazi Republic Party kodwa sibona amapholisi eqhubeka esiyalisa eminye emhlangano yethu lamanye ama programs ethu esithi kuzoba security threat.
Manje lizaqhubeka licela yini imvumo yokwenza imihlangano njengoba kukhanya aliyiphiwa.
Kungaqhubeka kusenzakala lokho njengebandla silemicabango yokuthi si approach i high court simangalela amapholisa ku high court ngoba i constitution yase Zimbabwe iyasivumela ku section 59 la ku 60 la ku 61 ukuthi siphatheke kuma programs e politics njalo sikhulume lokho esikufunayo iyasivumela konke lokho kodwa ke iZANU-PF kunye lamapholisa yibo abasiyalisayo ukuthi senze lokho esicabanga ukuthi kufanele ukuthi sikwenze.